laloba kwabulawayo abongi begcine bebanjwa ngamandla ukuthi bagcine besebenza kwamanye amadolobha anjengeHarare leChinoyi abongi baphumelele ekukhalaleni umsebenzi ngobuningi. Umabhalani weZimbabwe Nurses Association esibhedlela sempilo uMnumzana Even Though Siziba uthi abongi abaningi bagcwele ukwesaba njalo abanye sebetshiya umsebenzi.
Inyanga le emibili kumbe nemithathu edlulileyo abantu baphuma phandle betshengisela ukuthi khona khona uhulumende kumbeni abantu odumele basiholise abasiholisi ngendlela i-right, basibambelela imali zethu, basinika imali engasebenziyo. Babe besikhiphela uswazi, basitshaya ngoswazi lwakhona olokuthi lakathisa abanye loke benwaya ami maqutshi umsebenzi. Abanye labo vele abasatholanga intuthuko kadumele beyithole emsebenzini siyithole. Namuhla kube yisimanga sibili. Abantu bathi bona vele bafisa ukuthi ngabe kuthiwa siyahle siphume phandle, sihle vele sinjani, sihle sibatshele laba abasikholisayo ukuthi lakathesi abakalungisa into zethu and lakathesi lokhu befake izigulane engozini ngoba bayenza ukuthi abantu bephuze emsebenzini bedinga i-transport echiphileyo, bayenza ukuthi abantu behlale begula, behlale belama-stress. Siyabonga.
Usiziba wengeze ethi abatshelwanga lutho ngokuthi izikhalazo zabo zilungiswa nini encwadini ebhaliweyo.
Vele bakuthole bathi bona kutsho ukuthi i-government kumbeni uhulumende kumbeni lowo muntu ophambi kwethu osimeleleyo kaqakathekisi impilo yabantu abagulayo ngoba abaye besuke ekhatshana sibili besithi khona khona sesifike esibhedlela ezikhulu kumbeni semfike esibhedlela semfike ekliniki sokumele nginjani, sokumele ngiphumule lami kulokhu engikuzwayo. But sebethole ukuthi vele abantu ababe besebenza khonapho ngabantu vele wokuthi khona khona izikhalazo zabo zebesebenze kuhle akula muntu ozinakelelayo. Bekhangele futhi ukuthi khona khona lezinye izinto eziyabe zifunakala ukuthi abantu besebenze kuhle, le mithi enye eqakathekileyo vumele kube le mithi enje so ayitholakali futhi. So bakuthole bona izilaba abantu then khonoko ukuthi vele ithande ukulungisa indaba zakhona ngokuthula nje kuphela ngoku-ignore abantu khonoko vele kuthile kwabatshengisela ukuthi akula ngenye indlela into le izakhulunywa.
Unkosikazi Sandile Ncube isakhamuzi sakobulawayo obeze kwelatshwa uthi uhulumende kumele athathe amanyathela okulungisisa izikhalazo zezisebenzi zakhe.
Asifuni njalo asifisi ukuthi abongi bakhalale umsebenzi njengalokhu esake sakubona kuminyaka edluleyo. Khathesi ngokukhangela kwami ngibona uhulumende esekwazi ukuthi kuyini abakufunayo ngoba kungekelwa kulungisiswa impilo zabantu ziba sengozini enkulu.
Unkosikazi Sanele Nyoni umongi esibhedlela sempilo uthi iholo eliphansi abalitholayo yilo elenza baze bakhalale umsebenzi.
Kunzima, iningi lethu liyesaba ukuthi libuye libonakale ukuthi liyabe likhona emkhankasweni yokukhalala umsebenzi ngezizathu zokuba ku-proportion. Kodwa okukhona yikuthi sifuna imali leyi esiyitholayo kufana nokuthi siyadlala ngoba ayisakwani lutho kithi.
Ngesikhathi esifanayo ababalisi labo lokhu bekhala ngokuthi iholo labo liphansi kakhulu alisenelisi ukuthi babhadale indleko zabo zansuku zonke, liphelela ekugadeni imijova namabhasi ukuya emsebenzini. Bona vele bafuna iholo labo libuyiselwe kusilinganiso salelo ababelithola ngedola leMelika angaphezu kwamakhulu amahlanu, i-$540, kungakabuyiselwa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe eselingasathengi lutho ngokugugudeka kwesisindo salo ngesiqubu esesabekayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.